indaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 8 ngonhlangula 2018 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kanya engani uyasebenza labanye abantu asikwazi ukusebenza labanye mina ngisoke ngizikhomise kuloko kunye sathola ukuthi ama province amaningi yaro nawasayi ama national executive they post as ukuthi limkhisele umuntu lo asisamfuni ulande ukuzasigabanisa.
Sokuqhamuke ukuxokozela okukhulu kubandla le-National Patriotic Front kulandela ukuxotshwa komkhokheli walo umnumzana Ambrose Mutiniri.
Sifuna ukuthi commission leyi ivume ukuthi okwayenzakalayo lapho ngubhuqazo. Now umhlaba wonke uyawazi impawu zombhuqazo ukuthi uyini. Singenza njalo sizathola i-support yomhlaba wonke indaba leyi ivunguluzwe kahle khona izaphuma egcekeni ngokuqala.
Abahlaselwa ngombhuqazo wegugurawundi bathi ikomishini ebona ngokukhumisana umlotha kumele ikhulumisane labakhokhela lesi sigaba ukuze lesisika ukuze baxolise.
Emandulo abantu basemathebelelen north indlela abebekade bevota ngayo ibi posa ifanane izigaba ngezigaba ngithi mina district by district.
Nxa kukhangelwa isimo sombusazwe ngezikhathi zokhetho esabelweni senyakatho yemandebeleni kutholakala ukuthi akulabandla elingathi lithola izihlalo zonke zedale lephalamende esikhathi sonke. Umeli weMathebeleland South kudale lesenethi unkosikazi Sithembile Mlotshwaka sekho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Sokuqhamuke ukuxokozela okukhulu kubandla le-National Patriotic Front umgcini sihlalo walo unkosikazi Eunice Sandi Moyo esithi sebexothe umkhokheli wabo umnumzana Ambrose Mutiniri ngenxa yokungaqhubi kuhle umsebenzi. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kuphume emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe eMedia Center eHarare lapho umgcini sihlalo we-MPF unkosikazi Sandimoyo ebika ukuba nguye osaphethe isikhundla sokukhokhela leli bandla okwamanje. Kodwa abelinye icele le-MPF elikhokhelwa ngu-retired Brigadier General Mutiniri bathi umkakhe kowaye ngumongameli welizwe unkosikazi Grace Mugabe okucele eselikhokhelwa ngunkosikazi Sandimoyo nguye otshotshozela ukuthi lingene kumanyano wamabandla aphikisayo owe-MDC Alliance. Unkosikazi Moyo ulandisa okwenze bathatha inyathelo lokuxotsha uMtiniri.
Kade ngikhuluma laye mina ngimfonela ngithi sicela imali yokuthi carry on with the campaign engaphenduli. Sesimbona izolo esihamba lamatsotsi sesingasasona ukuthi sekuhamba njani. Khanya engani uyasebenza labanye abantu asikwazi ukusebenza labanye mina ngisoke ngizikhomise kuloko kunye sathola ukuthi ama province amaningi yaro nawasayi ama national executive they post as ukuthi limkhisele umuntu lo asisamfuni ulande ukuzasigabanisa.
Kodwa abecele elisele likhokhelwa nguMtiniri bathi ngumbhedo okukhulunywa ngabecele likaMoyo besithi abathi benze lokho yibo asebexotshiwe ebandleni. Emhlanganweni lentatheli izindaba owenzelwe eMedia Center njalo abakhokhelwa nguMtiniri bathi bona kabalani lokungena kwabecele eselikhokhelwa unkosikazi Sandimoyo kumanyano weMDC Alliance. U-retired Brigadier General Ambrose Mutiniri utshele intatheli izindaba ukuba okwamanje bangeke bangena kumanyano wamabandla aphikisayo bengakaxoxisani labalandeli be-MPF.
We believe we are a people's party And such decisions, major decisions like joining alliances and so on.
Siyakholwa ukuthi libandla labantu ungakho izinqumo zalolu hlobo ezifana lokuba lilunga le alliance kumele sithathwe ngemva kokuba sekuxoxisanwe labalandeli sithole imbono yabalandeli bethu esibakhokhelayo
abakhokhelwa ngumthiniri laba baxwayisa abe MDC alliance ukubavumela ukungena kumanyano abakhokhelwa ngunkosikazi Sandimoyo kuzobadalela inkinga ngoba besetshenziswa ngunkosikazi Grace Mkabe umgcini sihlalo wecele le NPF elikhokhelwa ngumthiniri esigabeni seMathebeleland South umnumzana Johnson Langa uthi yikuziyenga okwenziwa ngelinye icele
ubukhokheli kamxotshana ubukhokheli buyabuyela ebantwini buye buza ebantwini ukuthi kambe ngaku kumi kuhle yini abantu babese bekhuluma silama structures kulama branches kulama districts kule province so umuntu babuyele ku province province ayibuyele kuma district idist ibuyele ku branch kube sekukhulunywa ukuthi khona uxotshelwani kungani kube sekusenzakala ke right ukuthi khona siletheke nxa abantu bevuma ukuthi uyaxotshwa hayi sengaxotshwa kodwa kathesi abantu emakhaya mama abavumi
isikhulumeli somanyano we-MDC alliance engumkhokheli webandla le-MDC uprofessor Welshman Ncube uthi bona bayamukela ukusebenzisana lawo wonke amabandla ezombusazwe afuna ukungena kulumanyano ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis gama
silokhu sikudaba olufanayo uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Walter Sunungule Mbongolwane ngalolu daba
umthiniri lokhu ayengani bamsebenzisile laba ama-G40 lawa ukuthi yena wagadi imoto vele engazithi iyakazi ngoba manje sokubonakala ukuthi abanikazi sebefuna ukuthi bayidrive bona manje yena useyalele lokhu ebambe idrive esemoto yabanye abantu
sizwa yena kuthiwa uthi bafuna ukuthi isikhundla sakhe sithathwe ngu-Grace Mgabe kwenzela ukuthi ayoba ngumsekeli kamnumzana Nelson Jamisa ubona kuliqiniso yinto
kuyamalito ngoba lo uGrace Mgabe ngendlela aphuma ngayo asicabangi nje ukuthi angaphinda futhi alugcobe nje kwezepolitiki kodwa sicabanga ukuthi uzosebenza engemuva nasebethika bafuna ukuthi benenze isekela likaChamisa sokuthi kungcolisa nje yonke into ebanjwa nguGrace ngoba abantu bathi yonke nje into ebanjwa nguGrace yathi ibole khonapho so kuyamangalisa ukuthi bangathatha umdimiri umuntu ohlonipheka kangaka bemlahle baphinde bathathe uGrace bemfake endaweni ekade kufanele kube lo mdimiri kodwa siyazi-ke ukuthi izinto ezenzakala ezimbabwe bizitheze anything is possible kungenzeka ukuthi laye lo Grace lokhu esafisa ukuthi aphathe kodwa hhayi kuyabe kuliphutha elikhula kakhulu abantu belo Grace
bakhona abathi umtiniri engaba ekhuluma amanga efuna nje ukungcolisa abanye bakhe ubona ngani kungaba liqiniso yini
umtiniri lo laye ungani kasathembakali ngoba asikwazi ukuthi okumenza ukuthi athule kule sikhathi eside nje kade kuthiwa ukhokhela ibandla le-NPF asizange sambone ekhuluma usesiba namandla okukhuluma manje ngoba bamxotshile kungenzakala ukuthi laye angabe laye esesengezimithi ngoba sazi ukupolitiki vele kusetshenzwa ngaleyo ndlela
umnumzana Walter Sunungule Mbongolwane yingcwethi kwezombusazwe ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseSouth Africa abahloselwa ngumbhuqazo wegugurawundi bathi abekomishini ebona ngokukhumisana umlotha i-National Peace and Reconciliation Commission kumele bakhulumisane labakhokhela umbhuqazwe le ukuze baxolise njalo benze ukulandula lumbhuqazwe kube licala kubika intatelizindaba yethu ubathabile masuku
Lokho kuphume emhlanganweni owenzelwe eNational Art Gallery uqoqwe ngabenhlanganiso yeHabakuk Trust ngenjongo yokuthi abasila labathinteka ngumbhuqazo weGugurawundi baxoxisane labe Commission yeNational Peace and Reconciliation Commission ngalokho abakhangelele ukuthi ikwenze nxa sokulungisiswa udaba lweGugurawundi Omunye wabasindayo kulesi sika unkosikazi Queen Maliga uthi ufisa ukuthi i-commission le isebenze ihlangene labantu abalolwazi abavela kwamanye amazwe.
Ngabe ba invite some independent people babuye bezoncedisa so that lati sibone i-fairness yabo.
Umnumzana Ben Moyo uthi ulindele ukuba abantu abakhokhelayo kulesi sika abaphathekayo labalandulayo ukuthi kwaba lombhuqazwe kumele bathonisiswe.
Sifuna ukuthi commission leyi ivume ukuthi okwayenzakalayo lapha ngumbhuqazwe. Now umhlaba wonke uyawazi impawu zombhuqazwe ukuthi uyini. Singenza njalo sizathola isupport yomhlaba wonke indaba leyi ivunguluzwe kahle khona izaphuma egcekeni ngokuqala. Okwesibili silindele ukuba bonke abenze uganga leso sikhathi bethonisiswe. Abangafuni ukuvuma amacala abo beyejele, abavumayo yibe singabaxolela.
Ukhomishina umnumzana Leslie Ncube uthi bayemukela konke abakuthole kulomhlangano, sebezahlala ke phansi bahlaziye ukuthi udaba lweGugurawund lungaphathwa njani.
Ngayisiki ukuthi silanduzwe imphoza, but we are always consult ukuthi sithathe abakuchoyo sikuimplement as part of iprocess yangkhona yehealing. Ziningi izinto abazithileyo, siza kuyahlala phansi lo chairperson wecommission ubabusela unare sicubungule indaba yangkhona.
Iningi labakade bekulumhlangano likubeke sobala ukuthi okuqakathekileyo okwakuqala okumele kwenziwe nguhulumende yikuxolisa yena ngokwakhe amukele ukuthi kwaba lesiga sombhuqazwe ngempela, ngoba kuze kube lamhlanje nxa kukhulunywa ngalolu daba ikakhulu ngenani labantu ababulawa ngaleso sikhathi, iningi labakuhulumende liyalandula ukuthi kwabulawa inkulungwane ezedlula amachumi amabili. UZulu ukhalaze kakhulu ngokuthi kulabantu abahlaselwa ngumbhuqazwe asebeza kwedlula emhlabeni kulokhe kungakenziwa lutho. Ikhomishini ye-NPRC khona iqede ukulungisa ugwalo oluzaqondisa ukusebenza kwabo olwe-strategic plan. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingaqhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Umkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa utshele abalandeli bakhe emhlanganweni eMuchakata eMashwingo namuhla ukuthi bengangena embusweni bazalungisa izikolo lezibhedlela zona esezabhidlikayo ukwenzela ukuthi impilo yabantu ibe ngcono. UChamisa ukhangelelwe ukuqhuba umhlangano ofanayo kusonisi sigaba seMashwingo eRutenga Growth Point kusasa kanye leChirezi ngesonto. Umongameli Emerson Mnangagwa yena uvikwa engasabanga lo wakhe umhlangano labalandeli bezanu PF esigabeni esifanayo. Ukuhlaziya imikhankaso kaChamisa kanye lamathuba akhe okunqoba kukhetho sixoxe lomnumzana Dube Mkomwe isiphathamandla saleli bandla kodwa okhuluma ezimele.
Siyakwazi ukuthi okukhulu uChamisa ukuthi ngephakathi kweviki angakwenza khonokho nge-ekonomi yeZimbabwe ngoba siyabe sifuna ilizwe lesile-38 years lifile. So ukuthi umuntu angalilungisa ngeviki ya okunye singabe sidawuta, but ambona ukuthi ngiwahambelana lokukhuluma lukaChamisa. Ye kuyavunyelwa ukuthi njengopolitics umuntu akhulume njalo ngoba ilanguage yama-politicians kodwa nxa singatafaka ama-figures phansi uzabona ukuthi awuhambelani.
Ngezinye indlela awula themba lokukhulunywa ngumnumzana Chamisa kuma-rallies kumbe okwenziwa ngumanyano we-MDC Alliance?
Ya asike sibe nethemba ngoba yabona umuntu ngoba thina sisebenze kakhulu lo baba uMorgan Tsvangirai wasitshiyayo ngoba sonke sasinethemba kuye. Abaningi sangena MDC ngenxa kababa uMorgan Tsvangirai. UChamisa ungagakela even la ngendlela athethe ngayo ipower yakhe ukuthi abe nguye abe ngupresident weMDCT. Thina abanye njengabantu abasebenzela iparty asisoli Chamisa asisoli Magubu kodwa sisola isystem ngokwenza kwankona. Ngoba isiyo FDC esiyijayeleyo thina umkhonkwethu esangena ngo-99 singabantwana sesile ndevu sesinabantwana lathi.
Sikhuluma nje kulokudingisisa okwenziwa zinhlanganiso ezijiyeneyo ezitshengisa ukuthi umongameli Mnangagwa nguye olosekelo oluningi kukhetho oluzayo njalo i-MDC Alliance iyalandela ngemuva. Liyakukholwa lina lokho ngelikubona?
Ya kungenzakala ngoba ungakhakela intethwa i-alliance layo khanya kayisacaci ngoba kukhanya sekulokucatshela naphakathi into abazivumelanayo beqalisa umongameli uTsvangirai engakafi ukuthi bazasebenza msiyazi ayisikho esikubonayo kuground ngoba abanye napho abanye owalsh bencube bayakhala izihlalo abazinikwa abazivumelanayo kukhanya oTsvangirai sebezifuna njalo bathi ipressure yabantu bathi akwenzakali. So kuya kumangalisa ukuthi laphana belulisana noMagubu Magubu sithi yena hayi into ethiwa i-alliance ayisebenzi ngoba o-Walshman kalabantu ngoba ungakhangela o-Walshman abo-10 diabetes kimi njengomkombo wedube osesebenzela ibandla le-MDC badinga umsebenzi.
Umnumzana Dube Mkombwe ngowe-MDCT kodwa obekhuluma ezimele esecingweni lo sithandekile Mhlanga we-Studio 7. Umeli weMathebeleland South edale leSenate unkosikazi Sithembile Mlotshwa kasekho. UMamlotshwa ubhubhele esibhedlela seUnited Bulawayo Hospitals namuhla ngemva kokugula okwesikhathi eside. Akwazakala ukuthi udliwe yisifo bani. Umufi ubelilunga le-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Sixoxele sikhulumeli saleli bandla unkosazana Tabitha Khumalo. Yena othi vadabukile njalo bakhala ndawonye lomteni kamamlotshwa.
Njengebandla le-MDC elikhokhela ngobaba Advocate Chamisa simadolo nzima ngoba ukomrade Sithembile Mlotshwa ubengomunye wethu obesebenza gadalala ukuthi sifeze lolu daba lokukhipha abantwana besezimbabwe ekugqilini. Njalo kubuhlungu kakhulu ngoba ngo-February kade sitshiye ngobama uTsvangirai akusuku satshana nangu naye uSeneta Mlotshwa usehambile. Amagama yiyo esingenawo ngaphandle kokuthi hamba kuhle qhabeki lethu indlela yethu sokhe.
Ungamchaza njengomuntu obenjani uMamlotshwa? Siyazi livela kude lizabalaza lonke lilwela umbuso okhululekileyo eZimbabwe.
Kakhulu bengumuntu obesithi angacabanga ulutho njalo akholisiseke ukuthi le nto ayicabangileyo ayicubungule. Hayi, wawungamtshintshi ungaze umthethise okunganani, wawungamtshintshi nxa ezithele ukuthi lokho into engihamba ngakho. Wayengumuntu ohlale bobotheka nje, abakhona nje kubobotheka kuphela. Namhlanje sakwazi ukuthi ozabe sesibobothekela inqubani. Yena okwakhe ukubobotheka kwangosuku kokucabangela kwakusembilini yakhe.
Uza kuthi lilahlekelwe okunganani njengebandla njalo imuli yeMathebeleland South abeyimela njengosenetha ePhalamende layo ilahlekelwe okunganani?
Angikholwa kulamagama angakuchasisa ukuthi silahlekelwe okunganani ngoba into ekhona lapha ukuthi lokucabanga nje ukuthi kasekho kuyadida ingqondo. And ulahlekelwa kwethu ukuthi iMath South kayisozibe iMath South ingasela Honorable Thembile Mlotshwa.
Unkosazana Tabitha Khumalo yisikhulumeli se-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa sixoxela ekobulawayo. Kulivestock lamhlanje sikhangela impumela yophenyo olwenziwe inhlanganiso yeAfrobarometer eveza ukuthi akekho ozanqoba ngesilinganiso esifunakalayo kukhetho lukamongameli. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Osekhethwe ukuba inhloko kahulumende yakwele Jordan umnumzana Omar Razaz sethembise ukubuyisela umthetho okwengeza imithelo ebivele ikhona ingakaguqulwa ebangele ukutshengisela kwabantu bewusola ilizwe lonke. Umongameli Pierre Nkurunziza wakwele Burundi uthi kasoze ancintise kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2020. Nxa kukhangelwa isimo sezombusazwe ikakhulu ngezikhathi zokhetho esabelweni senyakatho yemandebeleni kutholakala ukuba isabelo lesi sihlala sithola amalunga edale lephalamende avela kumabandla ehlukeneyo. Amabandla avame ukuthola izihlalo yiZANU-PF leMDC lamalunga azimeleyo. Ubathabile Masuku usedulela lolu daba.
Kukhetho lokugcina olwenziwe ngomnyaka ka-2013, ibandla elibusayo eleZANU-PF lathatha izihlalo eziyisikhombisa phakathi kwezilitshumi lantathu. Ohlaziya ezombusazwe umnumzana Decent Collins Bajila uthe isabelo lesi asikaze sibuswe libandla elilodwa kodwa sihlala sihlanganise amabandla.
Emandulo abantu basemathebelele North indlela abebekade bevota ngayo ibi phosa ifanane izigaba ngezigaba ngithi mina district by district. Kodwa eminyakeni embalwa edlulileyo sikubone lokhu kutshintsha ngingathi kusukusela ngokhetho luka-2005 ngoba ngokhetho luka-2000 ibandla le-MDC lathatha izihlalo zemathebele North ngobuningi bazo. Kuthe sokubuya kukhetho luka-2005 ngenxa yokuthi i-Delimitation Commission iyasuka yahlanganisa amanye ama-constituencies yehlukanisa amanye futhi. Sikubone lokhu indlela abantu bemathebele North abavota ngayo isiqala ukwehlukana district by district.
Ubhajila ugcizelele wathi iziqinti ezinjengetsholotsho, imguza lebubi azikacaci ukuthi zizahamba kanjani, ethi abajwayele ukunqoba kuzo lezo indawo abakho njalo abancintisi kulolu khetho. Labo abangekhoyo ngowaxotshwa kuhulumende umnumzana Jonathan Moyo kanye lomnumzana Obert Mpofu oveze ukuba akasoze ancintise kukhetho lwalonyaka. Ubhajila uthi isiqinti sebhinga sivame ukuvota ngokufanayo eminyaka yonke. Omunye njalo ohlaziya ezombusazwe umnumzana Patron Kuchekhaya Nketa uthi isabelo seMathebeleland North silabantu abalutshwane ababhalisele ukuvota lonyaka. Ngakho asila amandla okuguqula impumela yokhetho ethi kodwa nxa kukhangelwa ukhetho lokudinga umongameli iMathebeleland iqakathekile kakhulu.
iMathebeleland North I think ama-problems akhona angalayahambelana. Ingokhangela abantu abarejistileyo kwalutshwana kulamanye ama-provinces bose ngemidlabo ye-population yangkhona iphasi.
Umnumzana Mark Ndlovu ongu-provincial elections officer weMathebeleland North uthi isabelo seMathebeleland North silabantu abayisilinganiso esingaphezu kwenkulungwane ezingamakhulu amathathu i-321,653 ababhalisele ukuvota.
Ama-statistics Mathebeleland North Province ami kanje khathesi 321,000 653 registered voters as at 23 April 2018.
Isabelo senyakatho eMandebeleni silezigaba ezilichumi lantathu ezibalisa iBinga North, iBinga South, uMguza iBobi, iLupane East, iLupane West, iNkayi South, iNkayi North, iCholocho North, iCholocho South, iWange East, iWange Central, kanye leWange West. Ukhetho lwalonyaka lukhangelelwe ukuba khona phakathi kwenyanga kaNtulikazi loNcwabakazi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kuwoza Friday lamhlanje intatheli zindaba yethu uEzra Jesus Banda uhamba loTsungayi. Sikirai yena otabuka kwabulawayo kodwa osecula ekwelebhilithani.
Utsungayi waduma kakhulu ngokugida imigido yesintu efana nabo sichikicha, amabhiza lentshongoyo. Esese umntwana esikolo esaphuma kumabona kude weZTV engazi ukuthi ulesinye isipho esikhulu sokucula. Okwamanje wenza izimanga eNgilandi ngomculo wakhe. Siyamamukela kulolu hlelo uWoza Friday.
Mina ke ngivela kobulawayo kulapho engizalelwe khona kontuthu ziyathunqa. Ngifunde eMpophoma High School okulapho engiqalise khona ukuhlabela ngikudrama club nekwaya. Vele bengithanda into zokuhlabela nje bekuyinto engithanda ukuyenza. Njalo ngiqalise ukubhala ingoma ngisesemncane kakhulu kubo form 2.
UTsungayi usebenze nabahlabeleli abathize kweZimbabwe okwamenza wakhula kwezomculo.
Ngithe ngiqeda isikolo ngahamba ngayasebenza labo Abegnati, ngasebenza labo Andy Brown. Ngazothi ukuthola ithuba lokuzala e-England okuyikho lapho engibase khona, lapho engihlala khona. Sengila ngithola ukuthi bakhona abantu abakade belinde ukuthi bazobona idlalade o bazokuzwa idlalade lami. Ngase ngiqhubekela phambili ngokurekhoda ke i-first album yami Uroba Ngoma.
Luhlelo Woza Friday balaleli. Sile ntombi yakwaNtuthu ziyathunqa uTsungayi. Yena osebenza nzima oziphakamisa kwezomculo kweLebhilithane.
Into engiyenzayo kathesi ukusebenza on my second album. Into nje ukuthi izinto lezi zifuna isikhathi, zithatha isikhathi. Into nje lingayikhangelela ukuthi u-album number 2 uyabe ethe xaxa in terms of ama-levels. Ngakho ke ngiyalikhuthaza kakhulu ukuthi lihlale lijonge amehlo lilinde ngoba kuyeza ukukhula.
Idlalade lakhe lakuqala lidla amalangabi. Yena ulibiza ukuthi Roba Ngoma Chayingoma. Njalo uthi mfakeleni izandla phela abalaleli ngokulithenga leli dlalade.
Zonke lezi ziyatholakala ku iTunes, Spotify, o Deezer, o Google Store. Nxa ukuthi nje umuntu angahamba ayo searcha uTsungayi Sikira the physical CD akhona lapha England atholakala, amanye akhona ekhaya. Ngakho ke ngitholakala ku Instagram @TsungayiSikirai.
Siyabonga Tsungayi ubekuhlelo Woza Friday ehamba letshahelidala uEzra Shisaspanda kwanele mthwakazomuhle olivalelisayo ngontungameli Nkomo libelo busuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.